Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulu gandaba. Hola mwila imsakazweni we studio 7. Ngolwesihlanu mhla ziku 16 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende wele Melika usethese umholi wamapholisa eZimbabwe uStephen Mutamba izijeziso zenotho.
Ungananzelelwa ipholisa leli lifakiweyo lapha leli ipholisa lenze izinto ezingafanelanga ngesikhathi sokhetho eziphathelene lokuvimbela amalungelo abantu lokuthi abantu bavote ngendlela ekhululekileyo.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi selixotshe owayengumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo njalo engukhansila kaward 3 umnumzana Tinashe Gambarami.
Okwabo lokho kwe-TCC abakucabangela ngoMonzora ngamaphupho abo bazatshelana, kodwa nxa sebephapheme bazalibona iqiniso lokuthi ayisebenza nge-constitution eyiyo uTinashe Gambarami angayilandelanga.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uGambarami uyabandlululwa ngoba abantu becabangela ukuthi udabuka eMpumalanga yena engoweMalawi.
UGambarami bakhe lichona nengasochona ukuthi Gambarami isinyanja. Njalo uGambarami ngumuntu okhulele lapha koBulawayo, wazalwa lapha koBulawayo, wazalwa kuphela ndaba clinic. Batsho njalo abamzondayo beqamba amanga ukuthi uvele eHarare.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende wele Melika usefake umholi wamapholisa eZimbabwe umsekeli kaSkomichi wenhlelo zamapholisa umnumzana Stephen Mutamba kuluhlu lwaba kuzijeziso zenotho. Kwasuswa amagama abantu abalichumi lane 11 kuluhlu lolu. Amagama asusiweyo ngawaba landelayo iningi lingesela iningi lingelabhubhayo uKenneth Manyonda, Simon Khayamoyo, Perence Shiri, Absalom Skosana, Joel Bigimatiza, Paratsai Zimondi, Morris Sakubaya, Edwin Mugudi, Selina Pote, Olivia Nyembezi, Muchena, Lotenda Isabanu. Umbiko lo uthi abanye abasuswe kulolu luhlu ngabangasekho ezikhundleni ezingenza ukuthi bancindezele ilungelo likaZulu. Ele Melika lithi uMtamba wahlukuluza uZulu kusukela ngomnyaka ka-2020 ejezisa abamabandla aphikisayo kusetshenziswa imithetho ye-COVID-19. Njalo nyakenye wathi abavela kwamanye amazwe bengazavunyelwa ukuzohlola ukhetho oluzayo olumnyaka ka-2023. Ukudlaziya lolu daba sixoxele ngcithi yecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Izijeziso zenotho lezi ziqondiswe ebantwini abangabusi kahle ilizwe kumbe abangawenzi kahle umsebenzi abaqondene lawo. Ungananzelelwa ipholisa leli lifakiweyo lapha leli ipholisa elenze izinto ezingafanelanga ngesikhathi sokhetho eziphathelene lokuvimbela amalungelo abantu lokuthi abantu bavote ngendlela ekhululekileyo. Ngakho ke lifakwe kuma sanctions ukuze iZimbabwe ikhululeke, ukuze iZimbabwe ithole idemocracy, ukuze kube lokhetho olukhulu lekile elizweni. Izenzo zakhe zephula i-constitution, zephula umthetho weZimbabwe, zilimaza abantu beZimbabwe, zenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi lokhetho olukhululekileyo lona lufunwa i-constitution yeZimbabwe. Yingakho ke ejeziswa ukuze yena labanye babe isibonelo ukuthi Melika isoziyamukele ukuthi abantu bangalandeli umthetho wabo, bangalandeli i-constitution yabo, kanti njalo bavimbele inkululeko yabantu beZimbabwe.
Kodwa siyabona ukuthi kuthiwa bakhona abanye abasusiweyo abafakelwa izijeziso lezi. Kungakutshengisani siyazi ukuthi abanye bakhona kuthiwa ngababhubhayo.
Ungananzelela abasusiweyo abaningi bakhona yilaba babe sebedlule emhlabeni asebefile, kube sekusiba khona abanye asebeguqule impilo yabo ukwenza kwabo. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi kukhona abantu abaguqulwa isimilo sabo ukwenza kwabo yilezi zijeziso zenotho. Ngakho ke ziyasebenza. Ungabona kusiba labantu akade besenza okubi bone bengasakwenza okubi kutsho khona ukuthi bebelimala kakhulu ngakho bakhetha ukuthi kungcono bangaqhubeki ngokona ukuze baphume kuma sanctions bakhitshwa nje kuyisibonelo sokuthi abazondwa kabalwiswa kodwa ke kuqula indlela owenza ngakhona kuzaba le nguquko futhi la kulabo abafaka izijeziso zenotho kuwe baza kususa ebuhlungwini lobo njengalokhu usuziphatha ngendlela ehloniphayo ngendlela eyamukelekileyo elizweni lezibabo lasemhlabeni wonke jikelele.
Yona indaba yezijeziso leyi sisike sezwa abanye besithi ngabe ziyasuswa ukwenzela ukuthi abezanu PF bengatholi abavika ngakho khona kwe kuhluleka kwabo. Ukubona njani khona lokho?
Into okumele kube kukhulunywa ngayo yikuthi kakususwe ukungahlonishwa kwamalungelo abantu, akususwe lokho okuvimbela ukhetho olukhululekileyo, kakususwe lokho kuyimbangela ye-corruption lokungavuswa kahle kwelizwe. Izijeziso zenotho lezo azifanelanga zibe yinkinga vele, akufanelanga ngabe sikhuluma ngazo. Asikhulumeni ngalabo abonayo abakithi. Ukuthi abonayo bayacatsha ngazo kakutsho lutho, kakutsho ukuthi zona ngokwazo sekumele zisuswe ngokubonayo ucathe ngazo. Into efanele siyenze ukuthi lezi zijeziso zenotho zilethe inguquko kulabo abonayo. Nxa bengaguquki ukwenza kwabo akutsho ukuthi izijeziso zenotho zirongo, kutsho khona ukuthi mhlambe azenzwanga zaba buhlungu kakhulu, sadinga ukuthi ziqiniswe zibe buhlungu ukuze zibalume ngendlela ezakwenza ukuthi babone ukuthi inguquko iyafunakala kakudlalwa. Kabayekele ukuphatha kabi ilizwe, bayekele ukuphatha abantu beZimbabwe kabi, bahloniphe umthetho, bahloniphe constitution, bayekele i-corruption, benze zonke izinto ngendlela eyamukelekileyo elizweni.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube, ingcwethi yecubungulayo zombusazwe, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ivandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi selixotshe owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo engukansila kaward 3 umnumzana Tinashe Kambarami ngoba engalandeli izixwayiso zaleli bandla kulandela ukubuyiselwa kwakhe kulezi zikhundla ngumthethwandaba ngenyanga edluleyo. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana July Moyo uselobele umabhalane wekansila yakobulawayo umnumzana Christopher Dube emazisa ngalelo nyathelo kanye lokuthi sokulesiqhenqe esikhundleni sikamnumzana Kambarami. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi umnumzana Kambarami uxotshiwe ngoba kulandela isinqumo somthethwandaba kalalelanga isixwayiso esokuthi engaphatheki njengomsekeli kasodolobho wakobulawayo emhlanganeni we-Full Council Meeting bengakacubunguli lolu daba njengoba ukhansila Mlandu Ncube esaphethe lesi sikhundla.
Kuliqiniso ukuthi ubaba uKambarami Tinashe uxotshiwe kubandla le-MDC Alliance njengokansila kaward 3 okutsho ukuthi akasenguye msekeli kasodolobho wakobulawayo. Wayevele exotshiwe ngehlandla lokuqala njalo ibandla kalizange lithole ukusuthiseka ngendlela abesenza ngayo ngesikhathi exotshiwe ukuthi uyananzi zelela ukuthi ukwenza kwakhe akuqhubekiseli imbono yebandla phambili ikakhulukhulu. Kodwa ngalesi sikhathi kusanda ukuphuma lokho kwethulwe lidale le High Court okube emqoka indlela aziphathe ngayo esezenza yena ophezuke emithetho yebandla. Ibandla belimxwayisile ukuthi lisazohlaziya lesi sinqumo njalo liphe umkhombandlela wokuthi njengoba lase lithe kufakwe uMlandu Ncube njengo deputy mayor kuzamele kuphathwe njani lolu daba, luphathwe njani kwenzela ukuthi kungaphambanisi ukusebenza kodolobha lakobulawayo. kodwa lizakhumbula ukuthi ngeviki elilodwa amavili adluleyo kwenzakele ukuthi kwehlulekwe ukuthi kuhlalwe i-full council ye-council kulo deputy mayor ngoba ubaba uTinashe Gambarami ubengafuni ukuthi athathe izixwayiso zebandla zokuthi ameceleni kusalungisiswa lolu daba. Ngakho-ke ngokwenza khonokho kuyabe kutshengisela ukuthi kakafundi njalo kazimiselanga ukuthi abe umuntu ongaphansi kwesisekelo sebandla eliyilo elamenza wakhethwa njengokansila we-MDC Alliance ngomnyaka ka-2018.
Ibandla le-CCC lona lithi kusobala ukuthi uMnumzana Monzora usengenela kumbango wesikhundla sikamsekeli kasodolobho wakoBulawayo ngokuthatha leli nyathelo.
Okukhulunywa ngubaba uChiroza usomlomo webandla le-CCC hayi lawo ngawotshwala asingeke siphike ngawo. Thina kasikwazi ukuthi umsebenzi wabantu olemkhombandlela ye-constitution esegcekeni echoyo ukuthi umuntu kumele aziphathe njani. Sichile leyo mkhombandlela bese sisithi umongameli nguyofuna kube nje noma kube nje. Thina kasilakho lokho abalakho ku-CCC ukuthi abakhokheli babo bazenzele umathanda ku-MDC kulandela i-constitution ku-MDC nje yonke indlela esenza ngayo izinto ilandela i-constitution. Ngakho nxa engasalandelanga lokho obekuchiwo njalo obekuyindlela yebandla ukuthi siphathe lolu daba akulani lokuthi umongameli ubengafisa ukuthi kuthini, akulani lokuthi ubani ubengafisa ukuthi athi wehlulekile ukuzehlisa kubandla ayihloniphi nje noma ngubani i-constitution. Kuyabe kusisho khona ukuthi kayiseyilo lunga lethu, angeke sisebenze ndawonye. Asisebenzi ngokuthi upresident ucabangani, asisebenzi ngokuthi siphatha amandla bani banyana ucabangani ebandleni, sisebenza ngokuthi i-constitution ithi. Okwabo lokho kwe-CCC abakucabangela ngomonzora ngamaphupho abo bazatshelana, kodwa nxa sebephapheme bazalibona iqiniso lokuthi hayi sisebenza nge-constitution eyiyo uTinashe Gambarami angayilandelanga.
Lo-ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT obeqoqa ecingweni ekuBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, siphinde saxoxa lomnumzana Swithan Jirohotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo, yena othi kusobala ukuthi umnumzana Gambarami ubandlululwa ngokuthi iningi licabanga ukuthi ngomhlobo wesishoneni.
Nga uMonzora engafuna ukuthi axotshe abantu abakhethwa yi-MDC Alliance kusho ukuthi uyabeza khipha bonke, ngoba kathesi i-MDC yiyo elenani elisekela elezanu-PF eParliament la kuma-council. UMonzora nguye ozibambileyo ngenxa yokuthi wavela wabhinyela wathatha okungasokwakhe, wathatha lokho okwakumele kube ngoka Mnumzana Nelson Chamisa. Kodwa into esenzakala lapha yikuthi uGambarami bevele bemqophile laba abamzondayo bakoBulawayo, yiba basuke balanda uMonzora bemncenga ukuthi sicela usincedise kuxotshe uGambarami laphana khona uGambarami ngasuke ancintisane lomlandu Ncube isikhundla sobu-deputy mayor. Bamlandile uMonzora njalo kukhulunyiwe emaphepheni ukuthi into esenzakalayo. Isenzakalo lesi sinika ithuba elihle kuGambarami ukuthi nxa kungabizwa i-by-election namhlanje kumbe ngo-2023 kube lokhetho lwamakhansela, Gambarami useza ubuyela entsheza esima njengelunga le-Citizens Coalition for Change engelakudlelwana le-MDCT ekhokhelwa nguMonzora. Isihluku lesi esenzwe uGambarami nguMonzora yiso phele esenze ukuthi ibandla le-MDCT lidabukane ngaphakathi. Yikho okwenza ukuthi thina abanye sibalekele yena uMonzora sisiya kumnumzana uChamisa. Wavela waba lesihluku exotsha obabuhlalu, waze waxotsha laye umnumzana uChamisa, wayexotsha owente, wayexotsha abantu abaningi. Umkhuba wokubandlululana ngomhlobo into esavela sayibona kuMonzora kudala sisaku-MDCT, kudala uTswangirai engakabi ngumuyi, kudala uMonzora esangu-SG, kudala uMonzora elwela isikhundla sobu-SG. Njalo nxa enganyenyezelwa yilabo abantu abathanda ukubandlulula devele uhle ahambe labo akhe athatheke uMonzora
sixoxele banja le MDCT lona elithi umnumzana Kambarami uxotshiwe ngoba engalandelanga isixwayiso
siyabonga lo mbuzo abantu bazizwele endlebe zabo iMDCT ikhuluma ukuthi umlando Ncube lilunga le MDCT iMDCT sebezama ukucatsha ngomunwe ngoba incwadi ebhalwe ilocal government ministry ithi yona uNkambarami kaseyilo ilunga le MDCT into esimangalisayo nje ukuthi laye umlando silaye kuma group awe citizens coalition for change yikho ngikhuluma ngendaba yokubandlululana ngengakhuluma ngathi mina iMDCT le ilandwe ngabantu ade befuqa indaba yena le ekaNkambarami besithi uNkambarami kaxotshwe ngoba yena elithona ngoba enxa engakhitshwanga usezathatha isikhundla sobu deputy mayor nxa uNkambarami engasolunga le MDCT umlando ke umlando sile kuma group e citizens coalition for change why yena engakhitshwanga umlando uNkambarami bathi lithona yena engasotshona ukuthi uNkambarami isinyanja njalo uNkambarami ngumuntu okhule lapha kobulawa wazalwa lapha kobulawa wazalwa ephelandaba clinic batho njalo abamzondayo beqamba manga ukuthi uvele eHarare besenzela ukuthi umphakathi azonde uNkambarami
aloke ngumnumzana Swida Njirodza isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo obexoxa losithandekile emhlangano weStudio 7 ekhona le kobulawayo okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izakhamizi zeMalungwane esigodini zilimele kulandela ukuhlasela kwazo ngabemba igolide otsheketsha abazakala ngelokuthi ngamashurugwi leli phephandaba lithi kulezakhamizi ezilithumi ezithwalelwe esibhedlela njalo impahla ebalisa izimota lezindlu zatshaywa amafasteli zaba ngamangobongobo iphephandaba lobulembu be-intanethi ele-News Hawks lilodaba lokuthi inhlanganiso zakwele South Africa sezifake amandla ukuthi eleBhilitane libuyisele ilitshe ledayimani okuthiwa yilo elikhulu emhlabeni elathathwa ngeleNgilandi kudala leli litshe libiza izigidi ezingamakhulu amane US $400 million okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Chona njani Studio 7 chona njani hayi thina sichone kahle sibili ayikhula pa lekhuma losana into ekhulunywa ngo umnxuse opresident weZimbabwe uhulumende wethu mina vele lobe enxusiwe lobe enganxuswanga kumbeni engahambi emngcwabeni lo akusizi ukuthi ahambe kiwo oba akalunganga ungumbulali akulansizo lokuthi etholakale khona emngcwabeni lana ngoba kukhaza kuphengulezi nhlona ngokubalwa lamakhiwa baxotsha babulala benza into yonke engalunganga engavuka kiyo kimi lokhu lobe engahambanga akusizi kuyafana nje lobe cacha ngokuthi uyabe ngekho yabe ngaphingathi ngamanga kuphela ungumbulali uhluphekisa abantu abantu abalalungelo labelizwendaba ehluthekiswa nguye so kudingeka kula sidingo sokuthi ahambe angahambi kasilandaba laye uyisijeziswe nangokwakhe ekuphileni kwabantu bekangazange wakubonakala khona emngcwabeni ka-Elizabeth hhayi asilandaba lakho asisamphathi njengomuntu olelungelo ebantwini angibona ukuthi ukhona osamthanda loba omakhelwana loba amazwe ejikelele omhlaba wonke ngesenza abasebenza phakathi kwelizweni laseZimbabwe behlupha abantu bephila nzima abantu bengakhululelanga abantu ukuthi bakhulume into yonke abayithandayo ngokwenzakala elizweni yithi abesakhulayo esesifuna kusasa lethu akalunganga lo muntu
ayisi ukuthi yena maye khona kule ndawo yisihlahle sifaze ufana lesihlahle sihlanyele manje na yafike isikhathi ase siyavuna sife
sibonana salubonana ku Studio 7 balaleli bonke nje ngezindawo ngezindawo kanti ngicela ukubuza lo baba lo obekhuluma lapho esithi ungamthiwa ubona ngezi note emathebelelendi uthe wanje kusetshenzwa njani njani ekhuluma ukuthi kusetshenzwa soso ubuziwe laphana baba lo ukuthi waye emandebele engaqhathi azange waphendula abazama ukuthi bekhulume nje bephendule ukuthi waye emandebele engaqhathi laye le ndebele kuthiwa ungwenya nalo baba lo okhulumile lapho kuthiwa ngomkhulu nje wezinothonotho lo abantu bona laba abakhulu bona laba basemathebelelendi abakhulume ukuthi uhamba njani amandebele endaba engaqhathi abuye ngamandebele waye bona befuka ukutshaye njalo kuhlumphini
yibona uphendule baba lo obuzayo ukuthi kanti i-triple C le MRP kubangwa i-triple C ayibangisi MRP MRP iyebangisa i-triple C ethethisa i-triple C ngamalanga ngamalanga ngoba yani MRP phela ithunyiwe izana kanti indaba i-MRP ingathethisi izana yonilwa lilo chamisa triple C angazi ukuthi veli funani uyazi yikho sokusenza thina abanye esasingayizwela sasingaba ngama-sympathizers ayo MRP sizondela konoku uthi yona kulokuthi ilwe le nyoka esendlini ilwa le triple C kutho ukuthi ithunyiwe phela yikho sesibangala ukuthi kanti yona i-MRP leyi indaba silwa lo muntu ngekho embusweni MRP yethunyiweyo izani ukuthi izobangisa i-triple C i-disturb itshontsha amavoti nga ku-triple C wenze ukuthi izani iphume shuti hayi but i-MRP into eriht ngayo vele ayinasupport ingazi yenzeni ithini sesiyizona ngakhona okokuthi lo lida wabo wathethisa unkomo ukuthi unkomo wayengumthengisi ulwa le triple C vele asisayizwisisi ukuthi kanti izani encane kumbe yini njalo omunye uyakhuluma khonapho ukuthi e-South Africa usesithi lingagxotha abantu bezimbabwe yena umqondisi lo yena esithi ngwele mthakazi kutsho ukuthi yena ungena zonke indawo ulamazwe amabili izimbabwe le mthakazi ngasazwisiseki khonapho ukuthi uthini
ngiyabingelela ku-Studio 7 nabalaleli ngibingelele nomthakazi wonke jikelele Studio 7 bengicela bakithi ukuthi nami ngifunde ama-audios ami lawo lowafaka lalelwe ngabalaleli ngiguqile khona la ngiyacela mina ngiwasemathebeleni South ngikhuluma ngisemzansi Africa lapho engabalekela khona ngoba kungasekho size ezweni lakithi Africa lapha nami engicashe khona ngicela inkonzo yikho lapho engithola khona isinkwa nakhona kungemnandi bese ngimangaliswa yilaba abantu bakithi abakomthwakazi abalokhu njalo njalo nje bediscourage abantu bechothoza imthwakazi bethe imthwakazi yana bayazi into abayenzayo lokhu you'll never do it in 100 years kambe bantu bakithi ngempela 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 abantu bakomthwakazi kukhona umuntu wakomthwakazi ongakhuluma ngale ndlela engiza likhuluma ngakhona liboya ku-YouTube libheke limamele amanye ama-documentaries akhulunywa ngabantu abasindayo ngesikhathi sempi abasinda ngesikhathi segugrawundi thina umbuso lo khona owezimbabwe ugovernment wezimbabwe kithi emathebeleleni ne-midlands awuzange wenze lutho ayikho inguquko abayilethayo inguquko abayilethayo yikuletha igugrawundi eyizobulala abantu into le yashiyenzwe ngumlungu kithi lokhu injalo i-development ekhona endaweni yakithi emathebeleleni i-development esizenzela yona thina singabahlali singumphakathi zama ukuhlanganisa lokhu nalokhuyana bantu bakithi kanti yini lilenzondo komunye komunye yini lilenzondo komunye komunye kwenzakalani sizondana singabantu abayi-one why lichothoza imphakazi kangaka kungenxa yokuthi lina alihlalanga yini phezu kwedubo lolo ehleli phezu kwalo abantu bakithi babulawa kangaka i-closure siyitholaphi thina uma kungazanga kube uhulumende abuye kithi aza kusho ukuthi uyaxolisa thina singumthwakazi vele sifuna ukuzimela asifuni i-presidential thina sifuna ukuzimela sodwa kambe njengoba ama-borders asemathebeleleni mangingakho mistaken ayi-4 wonke lamabhodazi ngupho umntwana osemathebeleleni osebenza khona lapho from to security guard kusiyogcina emuntwini oklina ama-toilet khona lokho kulungile yini kusiyalandwa abantu basempumalanga bezosebenza ezo endaweni zakithi thina abantwabethu bekhona nabo bafundile bengayitholi imisebenzi mase bebalekela egoli la igoli esitshaywa khona futhi kuthiwa asifundile how mandebele wake up and smell the coffee mntwana wasemathebelelendi mntwana wasemathebelelelendi akuzivuze uzinuke bakithi ngiyabonga
minjani isithuthu seven hayi mina okwanamhlanje ngizoxela uChris Gande ngiyezokhuluma ngaye angisoze ngikhulume ngezepolitiki Chris Gande amalanga lawa nguye ozibala inews zikastudio 7 ezibala kanjalo nxa sokubalwa amagama akhulunywa ngabantu isikhathi sethu esikhulumayo uzathola uyabe lokho efunda ama-audio afanayo le audio le iseyiphinda umbo ngokwesingaki le audio uyalo muntu okhuluma ngabantu laba owayekhuluma ngabantu abathathelwa ababulawelwa abantu abangu-10 egugrawundi seyikhuluma kangaki namhlanje umhlaka 15 September. Uzayitha ibala kangaka. Thina wethu siyawathumela ama-audio kodwa kawabali. But lokho ebhizi ekhuluma ama-audio akhuluma kudala le. Last week kumbe last of last week. Lokho ephinda sisemama-audio. But awethu esiwakhuluma nxa sikhuluma ezepolitiki kakhulunywe ngabo kumbeni yena uzonda amagama esabe siwakhuluma. Hayi siyacela phela lathi Studio 7 ifunda ama-audio ethu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngithathe ke leli thuba ukuphendula umlaleli wethu wokugcina. I-Studio 7 ayisekeli hlangothi. Nxa umlayezo wakho ungadlalanga emoyeni, kwandise ukuba izizathu ezimbili. Umlayezo wakho mude kumbe ulamazwi athukayo, mhlawumbe akhuthaza inzondano emphakathini. Ukuphindwa kwemilayezo eminye kuyabe kuliphutha. Siyazama ngamandla ethu wonke ukuthi singaphindi imilayezo, kodwa ngesinye isikhathi iyafohla ingene kuleyo iyabe ivele isidlali ingakadlali yona idlalile. Lisiqolele nje konapho. Mayuyu Zulukandaba. Ukwezemelika ucwaningo olwethulwe kuliviki luveze ukuba inani labantu abathi umongameli Joe Biden wenza umsebenzi omuhle selikhuphukile. Kunyanga isanda kwedlula amanani la abekhomba ukuba emalutshwana abathi uBiden wenza kuhle umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Yebo kunjalo, amanombolo abantu abakhwabitha umsebenzi oyenziwa nguBiden asuke ku-36% ngoJulayi yeqaya ku-45%. Kukhanya abantu bakhwabitha lokhu akwenzayo esehhovisini. Ikakhulu inamba lezi 10% increase ikhangeleka yenzakale kakhulu kuma-Democrats kwi-party yakhe, ngoba kukhanya abantu abakuphathi yabo 46% baya-approva umsebenzi awenzayo. Inombolo le yayiyi-31% ngoJulayi, so kuyile 15% increase angendlela abantu abakhwabitha ngomsebenzi awenzayo uPresident uBiden. Okubangela ukuthi abantu bekhwabitha kwenzayo imisebenzi yakhe ayenzayo. Sibonile ukuthi ukwaphasa ama-2 bills aqakathekile kakhulu, kube le Inflation Reduction Act, kwazo kwaba leyinye okuthiwa yi-Chips Act, ethi ama-chips amakhompyutha ayenziwe khonapha eMelika. Njalo sibonile ukuthi ama-gas prices ayehlile nge-26%. Okunye akwenzileyo, sibonile ukuthi i-Federal Reserve Bank i-increase-ile ama-interest rate owenzeka ukuthi bezame ukukontrola i-inflation. Enye into esebenzela uBiden ngalesi sikhathi zinhlupho ezihlangane lomongameli omdala uTrump. I think abantu abaningi sebenanzelela ukuthi hayi uTrump wayengumuntu omubi kakhulu kulento ezimba azenzayo, so lokhu kuyabenefitha i-current president.
Kona kukhetho oluzayo ubona bemamukela yini abantu kumbe bazakhangela iminyaka yakhe yokuzalwa ukuthi simningi kakhulu bengamvoteli?
Ya, kuma election abuya ka 2024 ngibona ngani uBiden uza runner for his second term. Angila sure ukuthi engayenza one term achiye kunjalo, kodwa bekungabe kungumbono omuhle nxa ukuthi kungasoze kuphambanise itiki lama-Democrats ukuthi yena aziphumulele ukhulu aphe u-vice president wakhe ukuthi ube nguye oba ngu-president for itikiti lika-2024. Kodwa lokhu mbonangani uzadetekthwa ukuthi ama-Republican ngubani i-candidate yawo, ngoba kumele ukuthi iparty leparty ifake i-candidate abayibonayo ukuthi izangqoba.
Siyabonga mnumzana Busani Ntini ohlala-ke ngapha kwele Melika edolobheni le-New York. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngoMvulo. Kodwa-ke iindaba zethu zantambama ziyaqhubeka malanga wonke. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo.